according I remember, I had a degree of PR imaging.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wamlamukela ngijabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuzibandlela 2024 ngokips Dube. Endabeni zethu namhlanje kusungulwa umnyaka omutsha wokuthetha amacala kwele Zimbabwe. Amabandla aphikisayo asekhalile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Le bandla leZANU-PF lithi selikhankasela ukhetho lwama-by-elections ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okhokhela ezemithetho ndaba eZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi omantshi labanye bathetha kahle amacala. UMalaba ukhulume amazwi la namuhla eHarare ngesikhathi kuphawulwa okuza kwenzakala emithetho ndaba lonyaka. Uphinde wasola kakhulu ukwethuselwa kwabatshutshisi athe kwenziwa ngabanye abantu kwele Zimbabwe. Kodwa abaphikisayo bathi uMalaba uyazikhulumela nje ngoba imithetho ndaba isisezandleni zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Fasai Maere okudale ephalamende laphambele khona ibandla le-CCC uthi ulethemba lokuthi akuza kulandelwa imithetho zonke isikhathi eZimbabwe njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elisebenza kobulawayo njalo elwela ilungelo loluntu.
Kulento ezimbili eziyabe zenzakala khonapo. Into yokuqala nje ukuthi utshele ilizwe ukuthi i-judicial ibambe njani ama-cases akade enawo umnyaka wona lowo kade ukhona the previous year. Njalo i-expecta ukuthi ama-cases iwabambe njani yiyo yona le okuyabe kuvulwa ngayo. Isitsho lokuthi ama-cases atholakeleyo ngomnyaka wona lo odlulileyo kade mangaki acompleted mangaki ama cases of concern akade khona yilawa nokuthi last year akhwele ngenani elingaki for that particular year. So it's just a summary of what would have taken place ngomnyaka odlulileyo of what is expected to be done ngomnyaka wona lo uyakuvulwa.
Ngesizwile uChief Justice Malaba sithi bayenze kuhle ngomnyaka ophelileyo. Uyabe sithoni khonapho nxa sitsho njalo?
Sitho ukuthi ama-cases akade etholakele for the previous year amaningi abanjwe ngendlela enjani. Meaning to say completed cases in the previous year areportiweyo mangaki. So nxa sithi yenze kuhle yabe sithi ukuthi ama-cases amaningi they've been covered. This particular year uJanuary nalo oqalisileyo kuthiwe kuba kuzakuba the command appeals. So into ezayenzakalayo ukuthi uJanuary nalowo kusekupheleni kwakhe ama appeals wonke that have been available have been set down and azaziwa kuwona lowo mnyaka.
Kushoni khonokho?
Lama appeals amaningi usually vele into eyenzakalayo ukuthi ama appeals athatha isikhathi ukuthi abe heard. So this time around bathi wona hayi kathesi sizawasetha down ama cases wonke awana appeals and they have to be heard.
Wena ungathi-ke nxa usukhangela emthethwandaba ubona kuzana kophuma kakhulu into ebukekayo kumbe kukhona kokuxeka?
Well, into evele ingane yethu ukuthi the number of cases asekuba khona yongane yethu there's something wrong with our situation, our society. Why ama-cases amaningi asesiba khona? Why ama-murder cases asesiba maningi? Why ama-divorce cases asesiba maningi? Ngoba vele as we speak right now yikho sokugcwela and that is a cause for concern.
And akulanto phela into abantu abangayenza ukuvimba khonokho.
Well, kufuze sikukhangele ukuthi what is it that is triggering i-economy to be violent? What is it that is triggering ama-divorces abe maningi? There's something that can be done. Something is not right with our economy. Something is not right neZimbabwe yethu yena nesikiyo. Kukhona sokukhona. Why ama-cases asegcwala nje awe-violence and ama-divorces?
Lo umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela ilungelo likaZulu bexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi ilizwe likhangelela lodubo lomkhuhlane wesihudo ikholera. Umnumzana Taungana Ndoro uthi basahlolisisa ukuba kuzakwenzakalani ezikolo njengoba zivulwa kusasa. Umphathintambo wogatsha lolu umnumzana Torerai Moyo watshela iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathintambo bezikolo ukuze abantwana bavikelekeleke emkhuhlaneni wekholera. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Themba Kuye Moyo wenhlanganiso emele ababalisi i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Zilezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala ngiholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela ku-$1,260 US dollars.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bambayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelwalwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenza. Okunye okusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka komkhuhlane wesihudo ikholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe kukholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kalandaba labazali, kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abantwana lababalisi bona. Ngoba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo aze aze abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiye ezikolo lababalisi esikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba Kuye Moyo usebenza kwinhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Wexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emila izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association.
Siyavulwa kusasa ama-borders abafunda school bahambile ekeni, so abazali kanzima nje kusasamakhaazizikolo zivula, kodwa ikakhulu xa kunguJanuwari sikhangela laba abaye kubeka uma-1 abaqalise kuya kuma-secondary, kulapho kuthetha khona abazali nabo-grade 1 lapho aqaaabazali ngoba babekhonaaaa ubhadala ama-school fees. Abantu bayakhala ngoba initially ama-fees ayendiwe, izikolo zivalwa sekutshintshile kungamanye amazwe. Emadorobheni lapha imisebenzi ayikhulamani umnwelizo mangakahle, so khonokho yikho kwenza ukuthi abantu abadala, abantu abazali abanabantwana abayisikolo ithwala nzima kakhulu lanxa abanye bezama ukuzibilisa ngama-vendors lapho lalapho abathengi abangikhona abalamali.
Sibone kulo dubo lwekholera laphana endaweni eziningi eZimbabwe, kanti njalo kulo dubo lokuswelakala kwamanzi ikakhulu koBulawayo, lokhu akungeke kufake abantwana engozini na?
Amanzi lodubo lukhuluma ngalo liyingozi kakhulu, liyingozi kakhulu emphakathini wonke, singasabala abantwana besikolo amanzi koBulawayo. Amanzi vele ikawakho.
UMnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, wexoxa ecingweni loTabo Kancube weStudio 7. Isiqalile imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende kanye lamakhansila ngumnumzana Sengezo Cabangu we-CCC. Ake sizwe umnumzana Kalipani Pugeni osebenza loCabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Ngempela iqalile icampaign i-weekend nalezulileyo ilontshiwe icampaign yephelandaba Chabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje, akhulukazi leadership ya e-best ngapha koBulawayo, hayi bebekhona, bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu, yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi uyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Pugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavotele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Kalipani Pugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Cabangu webandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF.
Thina njeze party iZANU-PF ukuthi kulo Cabangu kumbe kulobani thina sikudingi thina, kodwa ukulwa kwabo nxa kusiphathisa ukuthi thina bethi bedilika thina siya phambili. Hayi, kuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena leyi ivele iyabitshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda le confusion yakhona, ithi ukuba yikho kwabo equals to confusion. I-confusion izalele khonaphana. Ngawo-ke kambe abantu bona abanjengalaba nxa ungabanika ilizwi ukuthi kabalibuse, kambe kuyini okungaphuma? Yiko kukhona-ke khonokho. So kathesi nxa ukuthi i-confusion yabo izala ukuthi thina sibe lempumela engcono, to our advantage, kutho ukuthi kuhle kakhulu. Siyakubongela khonokho, siyayibonga iNkosi.
Kuyini elikukhangeleleyo kukhetho lolu, baba Gawule?
Thina kwakathesi sikhangele phambili, sikhangele ukuthi ama-constituencies nala esilahlekile siwathole ngobuningi bawo. Yiko sikukhangeleleyo, akubuyelwe emuva, phambili kuyayiwa. Yiko kuphela esingakho. Ngawe abantu nase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli, sebebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engelakusasa. So it's high time bamele bekhangele abantu. Yiko sikuphethele okunxasiya kibo abantu, sibabonise ukuthi bafunde ukwehlukanisa. Njalo sithi ukuthi abakwenzayo bamele bananzele ukuthi babe lahlekile kodwa kathi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo bayenza ama corrections ngokucakathekile kona kokugiba
lo ngumnumzana Belief Gawule webandla lezana PFS khopha la ye ekobulawayo. Sihangeni kusigaba esilandelayo sikhangela okunye okuvela kwamanye amazwe. Ele Israel lokhu lihlasela ngamandla eGaza kusukubulela abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 22,000. Wezempilakahle izakhamizi zesigabeni senkayi zikhala ngokusweleka kwabongi ezibhedlela kanye lokuqonga kwentengo yemithi besithi iningi livame ukubuyela ekhaya besebuhlungwini, kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo lemichina eminingi kayisebenzi ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kobulawayo. Unkosikazi Agnes Sivanda uthi kwesinye isikhathi baze bewela ekhwekhwe bedinga impilo.
Ufika ngikhona ngale sibhedlela ufica ukuthi kwesesikhathi ukuthi X-ray ayisebenzi, kuthiwe lokhu kakukho, imitshina eminingi kayikho, ubusurife ukuthi udlulela empilo. Empilo kumele ngihambe ngemali, imali kangilayo, angidlami, angilakudla. Ngicina mbuya nzehawulele ekhaya, kube kathi nje ngesibhedlela thina esilaso la. Sikhulu sibili sifanele ukuthi sibe lama specialist akho konke.
Obona ngezempila kahle enkayi obizwa ngesilungu ngokuthi village health worker unkosikazi Pauline Sivanda uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo.
Sokulesikhathi eside seminyaka eminingi bengekho. Ukhaya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa, kumele kuqale kulungiswe irumu yakhona lapho kumele bakhiphele khona. Kodwa okwakhathesi ke kutsho ukuthi asikabambika kahle ukuthi ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo ubangelwa kuyini ngoba sebesala ngokuthi bakurifeyile kobulawayo.
Unkosikazi Sivanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi.
Bathi ngaphuma lama patients ihambe uthe nxa kwesinye isikhathi kutholakale enye futhi ambulance ukuthi ibiye ilandele liyana kubazima ngoba babeselesele enye izabe imgijimisiza ngapha emakhaya. Kodwa vele kulohlupho kwesinye isikhathi enxa uzobe ekhalisa kuthiwa ifuel kayikho.
Omunye njalo uvillage health worker unkosikazi Rachel Mholi uthi iningi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele.
Silaba zithweleyo esibhedlela sasenkayi laphayana. Ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abana kuthwaba sezikolo. Xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehlelelwa, kuyenzakala ukuthi umhlelo ube mkhulu wedlulelwe. Ngokuswelakala futhi kwenhlanhla kulama ambulance basokusiba nzima. Impilo zabo ziyaswelakala khona phana ngoba isikhathi kuyabe ngalama operation, kuyabe kungalama gates, kungalani. Imota tisimthathe kumbe ayembuma or ayempilo hospital kuyabe kungalazimota.
Imizamo yokuxhumana lo dokotela ongumqondisi wesabelo semathebheleleni North, udokotela Admire Kurethu yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7. Echasisa kabanzi ngalokhu, umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilakahle.
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kugoqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo, ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli, hayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
Udongo uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempilakahle isilinganiso semali esilithumi lanhlanu ekhulwini 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phetsheya ikakhulu eBilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempilakahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalengxoxo. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo amabhizinisi asathuthukayo owebulawayo, Informal Sector Working Group, uthi ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ngobuzima benyathelo asanda ukulithatha elokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe kufanele betshengise iphepha leZimbra Tax Certificate andubana beqhube umsebenzi. Umqoqi walumanyano uMnumzana Michael Ndweni uthi bazohlangana kusasa kobulawayo laba amabhizimusi amakhulu bathathe izinqumo ezithile ngoba labo bathi bathintekile ngenyathelo likahulumende elizabangela ukuthi iningi lehluleke ukusebenza ukuze lithole inzuzo yokuziphilisa. Asizweni uMnumzana Ndiweni echazisa kabanzi ngalolu daba kunqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
So kuthiwe khonana abezitolo abothisayo labathengayo kumele phambilini bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejistile ukuba u-tax compliance nokuthi kube le-bank statement etshengisa ukuthi umalaphepha le-bank nokuthi ube lembali yebhizinisi lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo besiyathengisa abantu abazisebenza abaningi bazayehluleka ukuthi baphile njalo sikwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi kunje abantu abadlila phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa kusho ukuthi-ke abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele ezikolo zivulwa kunje ama-school fees landani abantu abasathengisi. Ngikhuluma nje kukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi kade siyathenga impahla thizeni balisifuna lelo phethana. Ngiye ngafonela futhi ngeyinye inkampani khonapho kobulawayo kuviki ephelileyo bekhala ngokuthi khonana ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lelesebenzisaleselehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu impilo zabantu abaningi abaphila ngokuthengisa ivi namaholisele ngokwawo azayehluleka ukuthi awothise impahla bazagcina bazivukele nje kungala muntu ozithengisayo. And ingozi engaba khona ukuthi ziyagcina ziphuma ngudlu zisiya ku-black market sezithengiswa ngudlu sibe sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa-ke i-black market eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi i-formalize their businesses. So yiso sokubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla bezingenisa emingceleni engavunyelwayo balekela ibhoda lapho kuzotha kufunakala ama-certificate lawo khona. So kuzachazisa kakhulu inani lama-smart goods njalo futhi lobumene nini lokuthi bazwaka abantu nje egangeni sebe banjwa izigebengu ethathela imali kakhulu omama balekela le ndaba. Kungayihlala indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yama-passport ukukhuthula kwentengo yama-passport kutho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngale i-passport sikhuphukile umuntu sekamele ayiqume egangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asiyabafakazi labo sibone nje kuwumbiko ophume khonake kulenjini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bakaqhubeka besebenza bengalandelwa mthetho kusakhulunyiswana bhata sasiyabafakazi into esiyibone nje ezestoli njengobona sinomhlangano kusasa ngo-10 city matter of church laphana kukhona 11 then Joshua Mvuma sizama ukuthi uDumisani uncube kumelele ihlandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SMEs Advisory Council board member yakhona ngale. So kusasa sifuna khona na chasisela abantu ukuthi yena njengomuntu omelele abantu abalababhizinisi asakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu. Sesesicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini eze ukuthi sikhalaza sithini njengoba nishile ukuthi abantu abaningi sesehluleka ukuthi bayethenga impahla kathesi kusho ukuthi-ke impilo zabantu abaningi sesenzisene bazehluleka ukuthi babe le mali yama-school fees.
Lo umnumzana Michael Ndweni obekhoxa ecingweni lo standekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo siqoqa lo ezothinta sibandanga imidlalo ye Africa Cup of Nations eqala ngempela viki.
Yakhona ke njalo uyazi iyaqala ke ngomgqibelo kuyonale ke iziki buyayo kuhlanganisela ke amaqembu lana ke ayekhona le ku World Cup ledlule eQatar njalo ke umdlalo omkhulu wona lo Ivory Coast ku group ya group A laphana yokhalela ukuthi uzaba umdlalo omkhulu kanye la Nigeria le Equatorial Guinea kanye le Guinea Bissau ngeke ke esingathi ke isibaya lesinzima ingalane yangikhona ke izaba inzima le ungazi ukuthi phakathi kwala maqembu azaphumela yiphi ngoba ke iNigeria ke singani jile sizokhala ngale group E kule Ghana Egypt Cape Verde le Mozambique ukhala uthi Egypt Egypt le Ghana zingaphambili Egypt yakwazi ukuthi kulomdlalo ke odlala ke Liverpool othoma Mohamed Salah usevele sekhona ngale sesifikile ukhala group C kulo Senegal Cameroon Guinea le Gambia ngasikhala lesikhalele ke umane sibonile babudube khona ngale ke kibetha eSenegal evula ke istadium sakhe inkulu lezo mdlalo enkulu yakhe ngemali yakhe isikhomo sakhe lokulake uzahlupa kakhulu kwena lo mdlalo ku group D kule Algeria abathi khalela ukuthi bathi yengani iqinile ke lo nyaka babona ngani yengahlupa ke Algeria ngakhala ke iqine kakhulu le Burkina Faso Mauritania le Angola ukhalela phakathi ku Algeria le Angola ukuthi zidlule ku group A kule Tunisia imali labafana bafana we South Africa le Namibia ukhalelwe ukuthi ke lezi ke iTunisia le Mali yizo ngakhathaza kakhulu ke eMzansi Africa eMzansi Africa la iphonapho singazothi yozala ngkomono yokugcina ke iMorocco enza kahle kakhulu kule mdlalo ke omkhulu World Cup ku group F yona ke ibile Congo iZambia le Tanzania lingakhohlwa ukuthi ngapha eSouth Africa sine team ke ezintathu iSouth Africa bafana bafana iZambia kunye le Namibia yikho lokho kukhona emidlalo le ezayo emkhulu ke AFCON ka 2023.
Ye kodwa wabona njani amaqembu eSouth Africa aza kwenza njani?
Engikhalele kakhulu yibafana bafana eSouth Africa kodwa ke ilabe ke group E yakhona ile Tunisia le Mali zi team lezi zombili ke amaqembu aqine kakhulu kodwa bafana bafana siyakwazi nxa kunje umdlalo ejwayele ukwenza kahle ngibona ngani ngahlupha ngazi ke iNamibia njalo kodwa ke iZambia lapho khona lakho kunzinyana kule Morocco iMorocco uyibonile babudube eTunisia yokona ngale ke kwaqala zafika kona emdlalweni le ama semifinals e World Cup Qatar ingakhathaza la kakhulu kodwa ngesikhathi ukuthi Zambia izenza ngcono
siyabonga kakhulu ezothisa sibanda soke sikhathi sokubengelelana
sabonani mina igama nginu unalena wakomdene ekhaya mbuya eBrightbridge eunga komazibili mbinyelela umama onzalayo uSelina Mdene obuyayunga kanye nobaba onzalayo uThumelo Mdene obuyayunga naye mbinyelele njalo lonkosikazi uThabiso Mdawu oseunga laye ngiyabonga
sanibonani ngibingelele kubalaleli beStudio 7 thanda ukubingelela lonke isihlobo obathandekayo ngokhulumayo ngumqondisi inkomo from Enkayi thanda ukubingelela bonke besihlobo zami eSouth Africa inkomo family yonke ejikelele ngibingelele abazala bami uResistance Ncube Sanelisiwe Ncube uVigilante uDudu Ncube langaphesheya kwezilwandle khona le ngase UK ngibingelele nomama ongizalayo ekhaya eNkayi esigabeni sasenkuba ngibingelele lengane zami uJunior ngibingelele uDereri ngibingelele uPrincess eGoli osebenzela ngaseRand Fountain ngithi ngithanda nonke ngiyabonga nami papai
salibonani balaleli bakaStudio 7 ukhulumayo eBrighton Sibanda wematopo ngithanda ukubingelela kakhulu unkosikazi wami uGigile Ncube ngibingelele abafowethu bonke omajini ngibingelele isihlobo zami zonke kakhulu esezimbabwe leSouth Africa ngibingelele abangani bami bonke kakhulu engiphokela unkosikazi Ncube u-Aston Leya bese ngibingelela bonke nje bonke labangani bami kakhulu engafunda labo iwhite water bese ngibingelela abafana bami engisebenza labo ulo Ishmael othamsanqa o Israel ngiyabonga
salibona na studio njani lonke ngezindawo ngezindawo. Ukhuluma ngoCornelius Ncube Chapo uzodamba ugaja wokwelikantasi okuzalwa nzalo enkaya esihlengeni kozosa. Thanda ukubingelela umama wami uMambano onamandla, bingelele ngisuke lapho ngiye enkaya esenter, bingelele umntanami uMinenhle lapha khona. Ndiyalithanda kakhulu kuzelokhulu wami uPrithi Mbano osindeya lapha emkharandoda. Ngithi ngiyakukhumbula khulu, uyaphila kodwa msendo oluphahla. Ngiyabonga.
Ye siyabakhulu ndithanda ndumeza phela ke imlayezo yenu siyayivala khonapha emoyeni. Olubalisa ngenjabulo umthembo sithe bawukhe sidubele yenale.